indawo lapho esakha khona isikole indawo lapho engakhulela khona emdzingwane emaphandleni emangakhukazalela eChallenge sasihamba umango odlula amakilometer ngu-10 sisiya esikole siphinde siphenduke futhi amakilometer njalo so lami ngithese ngithole nje ongamasenti okuncane ngase ngibona kungaba umbono omuhle ukuthi ngincedise abantu abami ukuthi bona bengadluli ekunzimeni obunjengalobo ngadlula kibo mina
yes. Akusichazisele imbali yakho usuka khonale uzube lapha esemelini
ngakhulela eChallenge ngihamba ngoba isikole ngangena kisokothwa emzinyathini high school ngafunda khona ngale uform 4 kwakungela form 6 khona lapha emzinyathini so sokubhalenya kuform 6 ngasehamba-ke ngisiya kobulawayo ngisiyadinga indawo ka-form 6 noma nje abangakithi sasingelandlu yokuhlala but hayi ngayithola indawo ngacathisa ikhanda kwabanye khona lapho kuma-one room bese ngiqeshe form 6 lami ngase ngithola indawo lapho ecollege enkulu inasti sengafunda khona ngaqeda ngo-2006 ngithe ngiqeda khonapho 2006 azange ngihlale nje isikhathi ngathola elinye ithuba lokuthi ngibuye lapho e-America ngo-2007 sengibe lapho e-America kususela ngo-2007
wafundela umsebenzi wani
enasi ngafunda kuthiwa i-media studies
lo mcabango wokwakha isikolo waba ngowakho wedwa kumbe wakwenza labanye
umbono waba ngowami ngase ngufaka kebandla ukuthi hayi nanti iphupho enginalo okokuqala ngahamba kuzakhamizi abantu bakithi engikhulele kibo ngazitshela ke izakhamizi ukuthi hayi nanti iphupho engilalo zalamukela lelo phupho ngenjabulo yizo ke ezenza kwaba positive ngoba lazo zathi hayi ilendi nansi itshebetshebe nansi lathi okunye sikukhwanisa kukwenza ngamandla ethu siyakwenza mina ngase ngikwenza lapha ukuthi ngidingeke imali yezinto ezingatholakaliyo ekhaya uthenga into njengesamende so yes kwakudingeka ukuthi ngitshone esikhwameni but kukhona abanye abaphumayo bangincedisa ukuthiwa ngama-donations phosele okuncane abanye ekhaya abanye umuntu abuye nje samende lokho esiludinga futhi uncedo nxa ufuna ukuthi umuntu esincedise ngokuncane siyakwamukela ngoba isikolo ngesabantu isikolo ngesuthi abantwana baphumelele
isikolo lesi ngese-primary kumbe ngiyi-secondary
isikolo yi-secondary
senakhile okungakanani ukuthi abantwana sebeqalisile isikolo lonyaka
yes isikolo sivuliwe kahle sivula isikolo ngo-14 February isikolo form 1 bevula labo bavulile so kulabo form 1 kuphela abangu-40 abaqalisileyo bonke bongu-40 ngabakhona apha esigabeni wonke umuntu wakhona ngabakhona apha esigabeni akulwa omunye ophela kwenye indawo
liqoqani ukuthi size sifike ku-form 4 kumbe ku-form 6
iphupho yokuthi kube kuqansa kuye form 6 kuze kuyefika lapho kugcina khona mbe ngafuthi uNkulunkulu lokho esiphila kuze kuye phezulu kwabo kugcina kwi-university bekucula ngapha but iphupho yokuthi kulokho kuqhubeka siba isikolo esisiza abantu bakithi ngayo yonke indlela i-education yale i-academic nama-vocational lezo zonke nje izinto ezinga-empower abantu bakithi
kulezakhiwo ezinjaki esezimile khathesi
khathesi kulamaklasi angu-2 yamabhulokhu la abele 2-2-2 asefulelwe aselungele ukuthi abantwana bafundele kiwo then ikhona enye ibhulokhu AS3 yona siphelile yasilindele ukuthi ifulelwe asikayifuleli and then ikhona-ke indlu enkulu eyamatitsha lezambuzi kule sikotsho esesola lesisikotsha manje ngesola le tanka yakhona but lokhu esisakha kathesi kulezinye izindlu ezakhiwayo so kwakha kungaphela
kho-ke lokho lusaludinga uncedo
khathesi uncedo esesilufuna khathesi izinto ezingancedisa ukuthi abantwana laba bakwanise ukufunda ngendlela eyesimanjemanje ezinjengamakhompyutha kakhulu ukuthi baqwanise ukuthola amabhuku ama-textbook bathenga amatraweli konke ngoba abantwana laba basuke ezimulini lapho imali yabe nganile ithwane so nxa umntwana akhona sithi wena ngicela ube uthenga wakho amabhuku kuba lobunzima obukhulu
abangathanda ukuthi bancedise kuhlelo lolu bangakuthinta njani
abangathanda ukuthi bancedise lapha inamba ethi yona +1 1267 992 7597
alicabanganga ukuthi lifake lani ku-social media ukuze lienelise ukufinyelela abantu abaningi
khona i-group ku-social media okuthiwa yimlomotsha MLOMOTSHA group yesikolo ekhona ku-Facebook khona futhi i-website esisebenzisayo okuthiwa yinehemiahgeneration.org ihlanganiso ekhona lapha eyiyo ekwanisa ukuthi yamukele izipho eziyabe zivela ebantwini abatshiyeneyo especially abasemazweni okuthiwa yinehemiah sikunehemiah webhayibhilini nehemiahgeneration.org